i-independence le isiyengeke abalutshwana abadlayo abasuthayo abaningi abalamsebenzi abaningi bafelwa izihlobo ngegugurawundi abakaboni into abangangenela bayicelebrate abakakhululeki kakukabi nesizathu sokuthi bakucelebrate i-independence ngakho mhlawumbe nabo abahambileyo bayabona okuzuzakalayo ku-independence kanti-ke vele kuqakathekile ukuthi sithi thina i-independence nxa ngabe ihanjiswe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ekhululekile kungela corruption kungela kubulalana kungela kuncindezelana kumele wonke umuntu aphatheke ku-celebration ye-independence day
ukuba khona kukachamisa ukubambana kwakhe lomnankagwa kulumkhosi ubona kunceda yini ekwenqabeleni udlakela lokufuthelana okwanda ukuba khona ngesikhathi sokhetho kumbe ubona kusetshenziswa nje i-ZANU-PF nxa isisiya kwamanye amazwe sitshela abaphandle kwelizwe isithi hayi into zihamba kuhle ezimbabwe khangelani labe opposition besilabo ku-independence
seziyekele ukukusebenzisa khonalokho ukuthi othamisa bebekhona ukuthi igijimise udaba lokuthi hayi anti liyabona simunye sisebenza ndawonye kodwa okudingwa ngabantu bezimbabwe yukuthi wonke umuntu obusayo anakekele abantu abangabusiyo ababuswayo akwazi ukusebenza labe-opposition labe-ruling kuyinto enhle ngabantu besebenza ndawonye kodwa akuvele enhliziyweni yalaba abasibusayo ukuthi ilizwe kalihlangane kalibumbane bahlonipha amalungelo abantu zabona abantu besebenza ndawonye kusiya phambili
uZulu yena uthini ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala ukuthi kunanzwe ilanga likazibuse umgabe engayisuye mongameli wezimbabwe
ye umgabe kakho i-ZANU-PF ikhona umgabe kakho kodwa izilonda zegugurawundi lokhu ezikhona umgabe kakho kodwa imisebenzi lokhu ingekho umgabe kakho kodwa amaphoto lokhu ekhona amatishala engabhadala amanesi nanko axotshiwe izinsizi lokhu eziqhubeka ziya phambili ukusuka kwakhe lokuhlala kwakhe abantu abaningi bakubona lokhu kufanana kukabi le nguquko ebambekayo.